amazwe angabizi sadaki akhuthaza inkulumo ukuthi sifane sibe khona. Iqiniso elikhona ukuthi umongameli wethu ubaba uMnangagwa uvelela wakuqala yena ukuthi akhulumisane namabandla lawa anqobayo. Wazokusala ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngoba uChanika elingazanga lafuna ukuthi lona libuye ngaphi, libuye enkulumeni. Ngaleyo ndlela into ofanele bayazi ukuthi khona uma bona sofanele bakhulume naye uChanisa u-MDC Alliance ngavume ukuthi ubaba u-ED wamnqoba ekhethweni njalo nguye upresidenti waleli lizwe. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ubuya kukaThabo Mbeki kumbe yiziphi inkokheli kufanele zikuqathe kusekhonokho ukuthi ekukhulumeni uthamisane MDC abavume ukuthi upresidenti wezimbabwe ubaba u-ED Mnangagwa.
Kodwa bona ukukhuluma kwabo bathi ukhetho lwebiwa, kodwa bazimisele phela ukuthi bakhulumisane naye umongameli. Ngakho-ke bafuna ukuthi ube lo muntu ovela kwenye indawo onjengombeki kumbe abanye nje abangabahlanganisa, hatshi ukuthi umongameli abe nguye oqalisa konke khonokho ukukhulumisana. Ukubona njani khonokho?
Ya, ngibona into ekhonakho fanele sizwise ukuthi khona sine-constitution esingathi yiyo ekhokhela ukubusa kwelizwe. Indaba zonke lezi zahamba emakhosi zazatholakala ku-Supreme Court ukuthi khona ake lifake ubufakazi laphana laphana ukuthi la kanjani ukuthi ngingcotshiwe. Kambe nxa i-court sikubonile ukuthi ubaba upresident ED Mnangagwa wawina, abantu bona babesibesala, ngibona ngani ngabe ungathathiyo ndlela enjani e-right. Ngaleyo ndlela ukuthi abantu bazi babone ukuthi ubaba u-ED Mnangagwa umuntu olalelayo. Uma evuma ukuthi kukhulunyiswane kumbe avume ukuthi izinto zilungiswe, kodwa okukadele khonokho phela ukuthi kabavume ukuthi ngupresident ngoba uzafuna ukukhuluma njani nokukazi e-president.
Ye, siyabona-ke nxa kungaba le nkulumo sibili phakathi kwamnumzana uChamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kambe ukuthi kungaba lo hulumende womanyano yini?
Sokuzakuya ngokuthi khona inkulumo lezo ezilandwe ngubaba uThabo Mbeki izihamba kanjani.